Disendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ekuseni ngolwesithathu umhlakazi ku 19 kuNhlolanja 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende usekhuphule imbadalo yencwadi zokuhambisa ezama passports isuka kumadola edlula kancane yahamachumi amane $53 isiya ku $150.
Kuza kwenzeka ukuthi abantu bathwale nzima behlule ukuhamba, abantu abafuna ukuthi bayethenga izinto ngaphandle, abanye ngabantu amabhizinisi okuthi bayodla izinto ngaphandle, so abantwana abafuna ukuya ezikolo soze benelise. Yinto embi kakhulu ukuthi uhulumende athi ekhala ngokuthi abezitolo bayakhweza izinto yena abe nguye okhwezayo.
Osomabhizimusi sebekhweze intengo yempahla ezitolo kulandela ukwengezelelwa kwezisebenzi zikahulumende iholo.
Baningi-ke abangasebenziyo, baningi njalo abangasebenzi kuhulumende abasethwa-ke kukhwela kwezinto emashopu. So sikubona kuyi-culture embi sibili eyenziwa ngabamabhizinisi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Uhulumende usekhuphule imbadalo yencwadi zokuhambisa ama-passports isuka kumadola edlula kancane angamachumi amane i-$53 isiya ku-$150 eyodwa. Imbadalo ye-passport yesiphangiphangi yona ikhwele isuka kumadola aphezulu kancane angamakhulu amabili lamachumi ayisithupha i-$263 yaya kumadola angamakhulu ayisithupha i-$600. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube utshele untungameli Nkomo Studio 7 ukuthi kuyadanisa ukuthi uhulumende uthethe inyathelo leli wona ama-passport evele esilela elizweni.
Kuyinto eyenzakala kufuel oyithola isenzakala ezintweni zonke ukuthi uhulumende uyakhweza izinto ezingekhoyo. Asingakhohlwa ukuthi ama-passport wona lawa abantu aba-applyele last year, abanye last of last year abakatholi, kodwa uhulumende namhlanje sevuka sekhweza ama-passport engekho. Akusoze kusize lutho, kuza kwenza ukuthi abantu bathwale nzima behlule ukuhamba, abantu abafuna ukuthi bayethenga izinto ngaphandle, abanye ngabantu amabhizinisi okuthi bayodla izinto ngaphandle soze benelise, abantwana abafuna ukuya ezikolo soze benelise. Yinto embi kakhulu ukuthi uhulumende athi ekhala ngokuthi abezitolo bayakhweza izinto yena abe nguye okhwezayo futhi ezakhe izinto ezikhweza zingekho.
Mhlawumbe ukhwezela ukuthi athole imali ukuze enelise ukuwadinda emaningi njengoba isilela nje elizweni, awukuboni njalo?
Hayi, kanguboni njalo. Izabuya itshontshwe yona leyo mali vele, yikho esesakujwayele eZimbabwe, yikho esesaphila ngakho ukuthi uhulumende nxa esandisa imali ayithathe ebantwini isuka iye ezikhwameni ezivuzayo. Akuqalisi ukuthi sikubone khona lokho, akula nguthuko ezaba khona, kuzahlala hlala futhi uzothiwa seyi 2000 seyi 10,000 seyi 20,000 kanjalo yonke into. Ngabe isikhwama sikahulumende abuthela kiso sigcinwa ngokwethembeka, sigcinwa ngabantu abethembekileyo abangelaminweni amathelayo, ngabe kasilankinga, ngabe siyakwazi ukuthi imali ayibuthayo uzayisebenzisa ngendlela efaneleyo. Kanti kuhulumende vele kakudingakali ukuthi abuthe imali yokusebenza yonke vele ebantwini kuso sonke isikhathi, kumbe izibhedlela kumbe izikolo, kodwa yona le encane kumele ukuthi ayigcine kahle, aphungule abantu abasebenzela uhulumende phezulu, ongqongqoshe laba bantu abaphethe izihlalo zobukhosi, abaminista labanye, abaphungule babe balutshwane ukuze kulondolozwe imali ibisisetshenziswa ukuthi kwakudindwa ama-passport kwenziwe zonke leziyazini, hayi ukuze ebantwini abavele bethwele nzima behlupheka kangaka kubuye futhi kuzothathwa kuzo imali.
Wona ama emergency passport lawa phuma ngesiphangi phangi ayatholakala yini kumbe iyakwela nje impatalone ngekho
ayatholakala kwesinye isikhathi katholakali yikho kuna lokho esikhuluma ngakho ukuthi ikukhweza into engekhoyo ubuthe nje imali ube sokugcina kusasa futhi abantu bengazitholanga zona lezo zinto uhulumende kahlelekanga izinto abantu abazifuna kuye athi kufanele bazithole kuye kabapha abantu yilo oluhlupho lona lolo phathelele kakhulu lama passport
lo mnumzana efidlela ncube ingcwethi ecubungula izombusazwe obekhuluma icingweni lo ntungameli inkomo we studio 7 ekwabulawayo kusenjalo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jafet Moyo Uchele uChris Gande weStudio 7 ukuthi osomabhizimusi sebekhweze intengo yempahla izitolo kulandela ukwengezelelwa kwezisebenzi zikahulumende iholo.
Yho, liqiniso ukuthi intengo yezinto ikhwelile emashops. Akukutsha ke ukuthi intengo ikhwele ngenxa kuyikuthi uhulumende uyengezelela iholo. Ngaba kuphela komnyaka nxa izisebenzi zikahulumende zithola ibonus. Kumbe phakathi kwesikhathi nje kungavele kukhulunywe ukuthi uhulumende uzayengezelela izisebenzi zakhe imali siyakunanzelela ukuthi abamabhizinisi bakhweza ke intengo yezinto emashops singathi i-culture kumbe i-ethic kumbe into embi eyenziwa ngabamabhizinisi asikuthakazeleli lokho bakachasisi ke abamabhizinisi ukuthi bakwenza njani ngayiphi indlela bakwenzelani loba kulokukhumbulela ukuthi imali le enikwa izisebenzi zikahulumende kasiyo mali bathi uhulumende uyaprinta imali uyabezibhalela nje amaphepha athi imali yikho abamabhizinisi bekhuphula ke intengo yezinto kati baningi ke abangasebenziyo baningi njalo abangasebenzi kuhulumende abasekhwa ke kukhwela kwezinto emashops so sikubona kuyi-culture embi sibili eyenziwa ngabamabhizinisi
manje kubaqatshi ke lina lizathini nxa lapho selifuna futhi ukuthi izisebenzi zingezelelwe njengoba kukhanya udubo lokulabo abathengisayo
yikho esikhathini esidlulileyo bengani sile nkinga okuthi sitsho ngokuthi sicambe imali esingathi i-poverty bottom line okuwanamhlanje ngokuthi nxa izinto zikhuphuka ngokusa kwamalanga ngokutshona kwamalanga layo phela ke imali ye-PDL iyabe ikhuphuka kade sikhuluma ngayo kuviki edlulileyo sithi singaba yiyo i-poverty bottom line ejike ayiseyiyo kuli viki lakuviki elandelayo ngokukhwela kwezinto ikholo belingakazekele likhwele nje izinto zikhuphu kazinjalo ubona ikhwe iholo lobe lini ndawonye kulapha esihlangana khona nama-employers senze i-collective bargaining ama-sectors amaningi ke akavumelana akabalezivumelane zokukhuphula-ke iholo so inkinga ke esizayibaka phambili kwedale le-tripartite negotiating forum nxa siyanikwa ithuba lokuhlangana esikhathini esilandelayo
belike lakhuluma phambilini ngodaba lokubana lifuna impendulo limelele impendulo evela kuhulumende ngendaba yeholo lona lelo seliyitholile yini
asikayitholi impendulo kuyasixaka sibili ukuthi sizanika i-feedback engakanani kulenjani kuma-members ethu kwamanje loba sokugcwele ke emaphepheni ukuthi uhulumende usebisele lolu daba ku-TNF sesizame ukuthi sifinyelele ku-Ministry of Labour ukuthi besazise ngempumelo ke ye-cabinet abantu bangkhona kababambeki okwamanje besizama sibili amalanga adlulileyo ukuthi ugatsha le-Ministry of Labour lusazise phela ukuthi kuphumeni ku-cabinet hhayi abe singakazi sithole-ke i-feedback abakasitshele ukuthi i-cabinet ke iqumene nendaba zeholo
lo mnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele we-ZCTU Did you see that? Did you see that? Kesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Iningi labatshayeli bemichofa kobulawayo likhweze imbadalo izolo lisithi intengo yamafutha ipetrolo ikhuphukile njalo asethengwa emkambo wensitha. Lokhu kuchiye abantu bephithizela sebeswele ukuthi benzeni ngesikhathi sebefuna ukuphindela emakhaya. Uhlupho lolu lubikwa luqalise ngeviki edluleyo kodwa lwamemetheka izolo. Ngesikhathi amabhasi lamakhombi enkampani yeZupco engahambi imango yonke. Abakhulumele phephandaba leli Chronic bathi bagcine begada ama Honda Fit asebebhadalisa amadola alitshumi lanhlanu umuntu eyedwa. Lokhu kwenzakale kuthange. Owesilisa ohlala eLavendale eMguza uganyulwe ngehloka wahle watshona ngamanye amadoda amathathu ezama ukumisa omunye wabo ukuthi engangeni komakhelwane. Umufi umnumzana Thulani Ndlovu obeleminyaka engamachumi amane lambili obesebenzayo eZimbabwe Power Company ezesa uganyulwe kathathu ebusweni ekhanda lehlombe njalo wagwazwa esiswini. Amapholisa abophe abathathu abaleminyaka engaphansi kwamachumi amabili lane ababalisa umnumzana Ronaldo Masopo, Polite kanye lo Talent Nkomo abahlala khona eLovendale. Amapholisa asexwayise abantu ukuthi bengenzi udlakela nxa bengazwanani. Izihlobo zikamufi zibuthene esililweni eLovendale njalo zithi uzangcwatshwa emayezana eGwanda. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Igama lami uLaxon Chaboza. Ngithanda ukukhuluma maqondana lesigameko engisibone esenzakala enkaya ngaphansi kwenduna uSikhobokhobo uSobhuku Bonnet Ncube. Abantu abadala abaneminyaka engaphezulu kwe-8 years abakutholi ukudla kodwa kubhaliswa kubuye kuhole abafana abancane abanama-30 years kusiya phansi ngibona abaholayo kuthiwa bayadubeka. Kambe nxa ngabe umuntu edubeka kungadubeka umfana omncane osakwanisa ukuthi ahambe ayesekelwa ebhola gijima afikane lamapholisa njengabanye abantwana kodwa kuyehola bona kuthiwe abantu abadala abangasakwanisi lakhona kusebenza. Uzasebenza ethini umuntu ona-8 years ehamba ngodondolo uyahlakulelwa ngubani? Ibona okwenzima engikubonileyo abadala bakhangelane labo khona le makhaya. Ngiyabonga.
Thabo Msakazo ngumelo ngiseJohannesburg. Esekunanzelele ngabantu bezani ukuthi uma umuntu esabusa esesesitulweni laphana abavumi ukuthi enze i-corruption ubulali lizwe yahlukumeza abantu. Ngizaliyenzela isibonelo umgabe esabusa banale gang yakhe yayihlupha abantu ama-ministers abaseyi-G40 babengavumi ukuthi umgabe ubulala abantu, babengavumi ukuthi umgabe uhlukumeza abantu, babengavumi ukuthi amapholisa ahlukumeza abantu. Bona labo gawule babengavumi. Kodwa lamhla sephumile esitulweni sebevumi. Namhla amapholisa athiwa uhlupha abantu eZimbabwe uhulumende kabusi kuhle kuhla ngenduku abavumi. Uma bethi umnankakho kusa ngenduku abavumi. But bayenze i-interview one day umnankakho sephumile liba-interview engasekho umekwise egudlukile esitulweni uzazabethi khona umnankakho bebulalilizwe behlukumeza abantu. Baprotetha umuntu rather than to be protected amaZimbabwe.
Okhulumayo uThemba umfana kaNcube wakuzalwa usenkayi ngale ngokomsebenzi useCape Town. Bafowethu asazi ukuthi ningasiza ngani kuze into zize zilunge elizweni lakithi. Ngifisa kube khona iqhinga elenziwayo ngoba i-ruling party isiyehlulekile, abantu bagcwele amazwe wonke diaspora. Ngifisa ukuthi le record yami abantu bayizwe. Ngibuhlungu ngale nto sisemazweni siyathuka ngazo zonke inhlamba kungenxa yabantu nje abazenzisayo. So ngicela ukuthi kuke kwenziwe something indaba yama sanctions ayisebenzi. Ifu ngabe bisebenza bekufanele kuvalwe kuvalelwe bona labo.
Sawubonani basakazi lani balalela bahle khona ukukwelela embusweni yiwo ukutshengisa ukuthi alibo kuthiwa ilobuntu alibo iyayekela ilicakela abanye abantu labo bebuse sibone. Ngiyabonga.
Hayi, thina siyaphila silapha e-South Africa. Igama u-Emmanuel. Hayi, mina ngizwa usizi ngalokho kwenzakala eBhinga. Kulusizi kakhulu ukuthi ngalibani ukhulumende uyangenelela abasize laba bantu ababasebumzeleni. Lalapha eGoli siyabona baposta ama-WhatsApp bayakhuluma ukuthi hayi sisize abantu baseBhinga impahla nomonako sisize. So ngethemba ukuthi abaningi sebekwenzile lokho. So nami lesifisa ukuthi hayi singakhona ukuthi sisize sikhambise khona kokukhona abantu baseBhinga bethole usizo olukhulu ukuze nabo kusasa uma sekune-problem kwenye indawo bekwazi ukuncedisa. Ngoba inkinga ihleli vele la noma ubani. Siyabonga.
Hello Studio 7. Siyabonga ngokuphuba leli thuba. Bathesi nasithi siyathumela imali ukuzima ama-audio nalapho. Sizosisaba ukuthi sithumele ama-audio. Ese sikudiscover ukuthi ungasenda i-audio kumbe ungafona. As long as ungasuka e-MDC Alliance, that will be the last chance yokuthi ukhulume ku-Studio 7. As long as ungayihlanganiso ngavele usole i-MDC Alliance, usole uChamisa, that is the end of you, Studio 7. This is what I have observed personally. But ungafona usapote uChamisa, ayitholakala. Uyafona, uyangena every day kuhlela. So khonokho sithi mina ngombona wami akuncedi Zimbabwe ngoba not everyone in Zimbabwe is MDC Alliance. Not everyone in Zimbabwe is ZANU-PF. Despite the outcome of the election, Zimbabwe does not have 2 million people or 4 million people. The problem in Zimbabwe is that it's politics. It's not economy, it's not corruption, it's not what. But it is politics. Politics is the first step to be dealt with. But the views more political actors. I can go start from his room to a building comment or losing comic. Yeah, then let my views. Later, I want to nominate our chairman chance. No, I want to capacity of this is in the politics of the number. Divided the other to say, I want to say, now my land, I'm separate. Opening up to Zenangin, opening up my political party.
And being a leader, Mupitanguena. Sarebenza ukukhuluma ngemgwaqo yase Plumtree ephumela phandle emaphandleni yonke zimbambo zodwa. Umgwaqo le ingagredwa sibe sithi mhlambe abe Studio 7 njengoba benama journalist afinyelela duzane lababusi bethu besifakazela indaba efana nale mhlambe ekhanya ku studio mhlambe abaphethe ilizwe lethu bangasinceda ifile imgwaqo yase Plumtree. Ngimangala nje nomhlonipheki uminister uMr Puthi uya uhamba ngemoto enhle kabi ihamba phezu kwembambo.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani lenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Uyazirekhoda nje kungabi kude kakhulu ukwenzela ukuthi wonke umuntu azuze ithuba. Njalo ngizathanda ukuchasisa ngokukhulunywe ngomlaleli othe kuStudio 7 nxa ungasekeli umnumzana Chamisa ngokokugcina ukuthi uphume kukho. Hayi, akulanto enjalo. Nxa ubulandela sibili inhlelo zethu zonke mlaleli, ngabona ubonile ukuthi lapha sikhuluma labantu bohlangothi lonke ama ekuhlangothi lwezombusazwe. Sake sikhulume le MDC ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, sake sikhulume le ZANU-PF, sake sikhulume le nhlanganiso ezizimele ezilwela ilungelo loluntu, Ngakho ke angikholi ukuthi labalaleli labo bengakuvuma lokho abanye bake besilalele. Uqhubekeke usilalela uzabona ukuthi thina asithathi uhlangothi. Yikuthi abaningi yibo abazibhalelayo bekhonona ngebandla elibusayo. Abanye ngababhala besekela umnumzana Chamisa. Ngakho ke asinyeke sabavala umlomo sathi lingakhulumi lokho, khulumani lokho, bazikhulumela abakufunayo. Njalo laphana uthe siyathatha wonke wonke lo muntu welusinkomo lobani ukuthi azokhuluma. Yebo ke yililungelo lapho ke ngabalaleli. Yikho kwesinye isikhathi nxa ubona laphana esenza khona indaba phezulu sikhuluma lengcwethi ezicubungula izombusaziwe, ingcwethi ezicubungula izomnotho welizwe. Njoba lamhlanje sikhulume labo mnumzana Efidlela Ncube, labo mnumzana Japhet Moyo, zingcwethi lezi. Kodwa lo lesi leli hlandla ngelenu balaleli ukuthi hayi lo nxa unjani ngumuntu umbono wakho lawo uyalaleleka loba kuyini ofuna ukukhuluma. Kodwa abanye babe khulume amazwi aqatha anganayithuka umongameli kumba anganayanjani, lawo sijayele ukuthi nje siwakhuphe ngoba engafanelanga emphakathini. Singayenzi ukuthi umuntu ayithuke nje omunye, akulungelanga lokho emsakazweni. Ngakho okunye siyakukhupha nxa sibona ukuthi hayi akwemukeleki. Ngakho ke uthumela amazwi akho alokuhlonipha, siyawadlala lapha. Ikakhulu ke bona bezanu PF labo siyabakhuthaza kakhulu ukuthi labo besilobele ngoba sifuna ukuzwa imbono yabantu bonke. Ngithande njalo ukuthatha leli thuba ukwamukela abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook iVOA Ndebele. UGod knows Khumalo ukuthi morning msakazi weStudio 7 kobulawayo eLupane eJocholo, ngiyabingelela ngiseBrainstone eJohannesburg. Problem ukhulumende wethu uJason Maphosa uthi morning msakazi, siyabonga kakhulu kulokhu dakwashe kwedelayo othumele umuntu okhalayo lapha. Ngikwazi ukuthi uthini. Sibonga uVusi Mpofu, Steven Malaba labanye abalokhu besasijoyina lapha ukuthi bebukele besixhase kuhlelo lwethu. Yebo ke sikwakathesi ke sizakhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani labantu abahlaselwe kutsha ligcikwane le-coronavirus eChina lehlile ngolwesibili, kodwa elababulewe yilo lakhula njalo seliyinkulungwane elamakhulu ayisitshiyagalolunye i-1900. Omunye wabatshonileyo ngumnumzana Liu Jimin, umqondisi wesibhedlela esiyinsika ekulwisaneni le-coronavirus eseWuchang sona sise-Eunan okuyisigodlo se-Hubei okuyikho okwaqhamuka khona leli gcikwane khona le eChina. Abasekeli bebandla elibusayo eMalawi ele-Democratic Progressive Party, DPP, bafolile edolobheni le-Blantyre kulelo lizwe ngomvulo besola isinqumo somthethwandaba we-Constitutional Court esisule impumela yokhetho lwanyakenye lapho okwanqoba umnumzana Peter Mutharika. Ukutshengisela lokhu kuza ngemva kwamaviki amabili ibandla leli licele ukuthi umthethwandaba we-Supreme Court wesule leso isinqumo. Abakade befola banikeze ugwalo lwe-petition emthethwandaba besithi awulaleli okufunwa nguZulu. Weziphathelane lokwenzakala eMelika. Owayengusodolobho weNew York City, umnumzana Michael Bloomberg, okubandla lamaDemocrats, usephumelele okwakuqala ukuthi aphatheke kungxoxompikiswano namhla ngolwesithathu ebusuku eLas Vegas, eNevada, khonapha eMelika, ekuqhubekeni komkhankaso wokudinga uzancintisana lomongameli Donald Trump kukhetho lokudinga umongameli ekupheleni kwawonalo umnyaka. Umnumzana Bloomberg, oyisinothi, ibhiliyone, usebenzise imali edlula izigidi ezingamakhulu amane emkhankasweni wakhe, okubangele ukuthi abanye bakhe bethi uzama ukuthenga indawo yokuncintisa. I-$400 million leyo ke ibiphuma esikhwameni sakhe. Abanye abazaphatheka kulingxoxompikiswano ngosenator Bernie Sanders weVermont, wayengumsekeli kamnumzana Barack Obama, esesengumongameli umnumzana Joe Biden, usenator labanye. Sixoxa ke lo mnumzana Mandla Mkhwananzi sizalwane seZimbabwe esihlala khona pha eMelika ukuze sicubungule loludaba.
Lapha nisokudinga abantu abangancintisa lo umnumzana Donald Trump, abantu okuthiwa yibo abangamgenqula sibi. So kuzakhanya-ke ukuthi ubuya lani, kodwa njengomuntu ovele ole mali zakhe waziwayo, ibizo lakhe bevele lisaziwe iminyaka yonke leyo. Engxenye angayathusa umnumzana uDonald Trump, kasikwazi ukuthi kuyozala ngomo.
Siyambona njalo umongameli Trump lokhe loba enkundleni yeTwitter, embiza ngebizo amnike lona ukuthi ngumini Mike. Ingani uyamlulaza nje, yikuziqinisa kumbe uyamisafa?
Yena nje Trump uyaziqinisa kubo bonke, kodwa umdlalo wakhe awenzayo, umdlalo wakhe awenzayo kubo bonke labo Bernie, labo Joe Biden. Yena umelele ukuthi lo ngoyoza ngqikela bonke abe sesima laye. Angikhole ukuthi yena unxwanele ukuthi loba ngu Mike Bloomberg iloba ngubani ozawina phakathi kwabo. Yena nje umelele ngoyoza ozawina. Lokho ngiyabona wenzela abalandeli bakhe ukuthi bangaze bethuke ukuthi sokungabe sokulo munye ongamehlula. Ngiyabona yenzela nje abalandeli, uyazama ukusiqinisa laye. Kodake uyakuyabona ukuthi umjaho lo usuphakeme, umjaho lo usesigabeni esiphakemeyo. So kasazi kodwa ukuthi kuyazala nkomo.
Ukuba yisinothi kuyaletha yini umahluko ukuthi abantu babone ingani uzayenza ngcono kwezomnotho?
Ye, kuba yisinothi kuyaletha umahluko ngoba abantu bakhangelele ukuthi umuntu ovele sale mali kasadingi ukuthi akhona ezacupha izimali zabo kumbazo zonke lezi zikanda lesizibonayo emhlabeni ngabantu abakhokhelayo. Kodwa futhi okunye ukuthi anti yabona ukuthi uyakwanisa ukuthenga isikhathi airtime kuma-television nama-radios. So kuyamnceda ukuthi ilizwi lakhe lihambe masinyane, you know, and ungafanele abanye ade lokhu becampaigna foseminyaka emibili. Yena ungene kathesi nango usengu-number 3 umaphosa.
Yebo ke lo ngumnumzana Mandla Mkhwananzi sixoxela ekhonapha eMelika ngesikhathi uSenator Sanders ekhokhela kulo mkhankaso elandelwa yibo umnumzana Biden lomnumzana Bloomberg. Okwakathesi ke sizwe umculo ka-Ijamene sithi Jesus Keepeth My Soul.
My soul to keep with a little bit.
Lapo ke umculo ka Ayijame esithi Jesus keepeth my soul. Singakehlukanike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Intengo yama passport isi imbadala yama passport ke sikhuphukile isuka ku $53 isiya ku $150 ngesikhathi intengo yezinye impahla ikhwela. Olivalelisayo ngo sithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.